UTrump uyabona ukuthi isupport akalayo for umduli lo ofuna ukwakha lebhoda lomngcele weMexico. Into engibona ungathi uzoyenza, I think uzo-clear i-state of emergency for i-area yona leyana, because I think there's somewhere lomthetho othi anga-declare i-emergency kuyo le area leya, uzothola i-access to i-funding ayifunayo for umduli wakhe. Noma engenza kanjalo izo-challengewa e-court indaba naleyo, ngoba ngibona ukuthi abantu bangaphomi ukuvumelana lakho njenje, ngoba yiyo kuthiwa i-abuse of office azibesezama ukuyenza leyo.
Ye, nxa sikhangele siyabona ukuthi udaba lolu nxa solusenziwa ngale ndlela lungani lungadonsa sibili isikhathi eside, ubona zani kodwa kuyaphetha ngani konke khonokhu lo hulumende lokhu evalile?
UTrump, I think uzama ukuaphila to ibase yakhe for sure, ukuthi ibase yakhe since wabathembisa lo mduli kumele abonakale engathi uyawulwela. Kodwa masiqinisweni ebathembisa ngazangathi uzobhadalelwa ngama-citizens akamuzi ze-America, ama-citizens e-America, wathi yena umduli lo uzobhadalelwa e-Mexico. So ngoba sehlulekile ukuthi athole afosi Mexico ukuthi ibhadale lo mduli, that's why manje esezama ukufosela i-Congress ukuthi ibhadalele lo mduli. Yena wayethembisa ukuthi i-Mexico yiyo uzofosa i-Mexico ukuthi ibhadale. So abantu sebebona ukuthi izithembiso zakhe azingeke zisafezeka.
Ye, kodwa siyabona-ke ukuthi-ke ama-Democrats kumele amlande ukuthi bahlale phansi phela bakhulume ngakhonokho. Loba nje yena wayethe ukasoze abagcone ngakhonokho okwenzakalayo, wona ama-Democrats aza kubamba njani khonokho?
Ngathi ama-Democrats ale upper hand, ngoba uTrump wavele wathi yena uzoyi-owner i-shutdown le. And for sure ama-Democrats they are late, because they called his bluff, ngoba nanku-ke bathe all right, mawusithi uzoyi-owner wena i-shutdown le kusho ukuthi singeyakho-ke. And so kusho sekukuyo uTrump. So ngezinye indlela uTrump nguye sokumele ukuthi abone ukuthi ama-Democrats last week apresente i-bill, noma i-bill yona leyo ukuthi i-government ivulwe, but noma i-bill yakhona ingelamali for umduli. UTrump sokumele acabange kabili lapho ukuthi abantu asebehlupheka-ke yizisebenzi zikahulumente. So namhlanje ilanga lesithumi lasikhombiso i-government ivaliwe. So you can imagine abantu abasebenza lapho ama-cheka kwabaholi balama-renti balezikwelete lanilani. So at the end of the day kuyagcina sokucreate ama-problems, ngoba nakho futhi sizwile ukuthi kubakhona enye i-union ye-government esifayile i-lawsuit against i-government ka-Trump, i-White House, ukuthi bafuna imali yabo.